khona abantu lapho ngunikwa nje indawo vele lomsebenzi wayo kutsho ukuthi umsebenzi lo usuchithwa ama conservancy wona lawo kwakulapha kugcinwe khona phela inyamazana ezalapha eZimbabwe ngoba ukuthi singabe la nyamazana lakho kathi ilizwe bani elingana nyamazana segama
njengoba sebephakathi khona ngale ubona ngazani bazakhitshwa yini
into ekhona lapha ehluphayo yona leyo ukuthi ilizwe leli lake liselaguquka laba njengayo kuthi akhumbula umabutho esabosizayela lapha babe sezandala ukuthi kungapheli imali elizweni sokumele labo bantu baholise okuthize kwenzela ubabe lokhu besupport uhulumende lo bese kuthiwa ngenani lisibonele khonapha abantu laba abangena kuwona la amakhomunizimu lo ngumhlaba welizwe ngabantu asebetshele kuthiwa ngenani kanti likhala ngokuthi lilendlala ngenani khonapho lizibonele impilo elizayithola khonapho abantu abanoze bangene bavunyelwe libandla lona leli elibusayo ngoba kalisela macebo yokuthi abantu bangaziphilisa ngani eZimbabwe sokuthiwa ngenani lenze khonokho ikho khonokho noma sikunje khona phelizwe namapholisa emgwaqweni lapha beloku behamba bethatha imali ebantwini bathatha ngendlela yonaleyo yokuthi sebatshele ukuthi kanti abeloku likhala ngomholo ulingezela lokuhola antho lisebenza ebantwini khonapho hlanini khonapho lapho lisebenzela khona ikho kwenziweyo kekhonokho
siyabona njalo dlodla ukuthi kule United Nations World Tourism Organization General Assembly okumele iyenziwe ngomnyaka ozayo so manje lokhu kujoni nxa sebengene khonapho kuma-conservancy
kuyaphambanisa sibili kade ngibani azabuye sithi uzebona inyamazana lapha ntsho kwakule ndlela zokuthi abantu babuyezela kwamanye amazwe bephethe yonale imali yezizweni esiyifunayo babuye basivakathele lapha bebona inyamazana zona lezo abanye njalo bedula lokho kuthiwa ama-trophy ukuthi baziphungule ngoba lakho ukuthi zibe ningi kakhulu antsho ziyasuka sezisincintisayo yikho-ke khonokho kuzasiphambanisa actually i-tourism yethu kakusoze kusihambele kuhle ngoba i-tourism yekade leta futhi imali elula ngoba bafike lapha basipenda imali nje bezidlela imali leyo iholwa ngabantu bakithi khona bezimbabwe.